gets been going.
Abhidlizelwe izindlu ebudiliro bebebonakala behlezi egcekeni bekhanya ukuba sebephelelwe izulu liwohloka hatshi kancane. Ekwethekeleleni okwenziwe yi-Studio 7 kule indawo yeThembwe Cooperative ebucwadlana lamavinkili akocurrent emzini webudiliro 5, isimo besizwisa usizi omama abalensane behlezi egcekeni benethwa lizulu lemuli zabo bekhangele impahla iwonakala beswela lokuthi bethini. Umnumzana Francis Maphete odilizelwe indlu uthi sebeleminyaka elithumi behlala kule indawo njalo babelwa izitanda phansi kwale kopa eyayikhokhelwa ngumnumzana Caleb Kajike obotshwe mhlalokho kudilizwa izindlu esetheswa umlando kwaba umhlabathi engelawo lawo mandla.
Ngambile emsebenzini ngifika lapha ngabona kule truck ye riot police le mota ye council engathi uchairman ukhaji ade khona wazama ukuthi akhulume labo ukuthi babuya kuzokhanya indawo leyi inkinga yini, but abazange bakwanise ukuthi bempe ikoti koda ukuthi thina sihlezi lapha azange sifike even incwadi ezitshengisa ukuthi kumele sisibule indawo
uMaphete uthi kunje sebephelelwe bengasazi ukuthi benzeni nanku lezulu lisina okwamagama.
So silemuli silabantwana amabhesi abantwana wonke banethwa lizulu amabhuku abantwana ama-testbook ama-textbook wonke banethwa lizulu. So siendaweni ezinzima ngazi ukuthi singasaphi kanjani kumbe bakhona abangakwanisa ukusincedisa.
Umeli wenkulumane edale lephalamende eligqwetha njalo kwezemithetho yezombuso constitutional lawyer umnumzana Kucaca Phulu uthi lesi yisihluku esehlele lezi zakhamizi.
Ngenxa yokuthi uyabona ukuthi izulu liyana kathesi, khangela izindlu lezi ukuthi izinto ezinganani, khangela inkukhu leziyana lesicathulo somntwana. Bekumele ukuthi lanxa kusenziwa izinto ezinje zenziwe kulandelwa umthetho, zenziwe kulandelwa ipolisi ikakhanseli ukuthi labo bayakhangela ukuthi lanxa ufuna uku-evicta abantu baye-evicta asikhathi bani.
Uphulu uthi kunje akwaziwa ukuthi ngubani obekhokhela lo msebenzi wokudilizela abantu izindlu.
Ngokwenzakala kwayo kayenziwanga ikhansili ilandela imilayo yayo, ingani kule politics enye engenileyo phakathi kwento leyo okuthi akuzwakali ukuthi kanti obiza amapolisa ngubani, othe kubuye kuzodilizwa ngubani. Njengoba liyabona ukuthi nangumeya lapha ukhona kakwazi ukuthi kanti nxa kuthiwa kuhambeswa enxa yikho bamfakela khona ejele ukuthi bamfake ejele basale besenza khonokho kuyizinto.
Kodwa umunisipala uthi ulandele umthetho njalo ele ncwadi aziphiwe lidale le-High Court zama-court orders ezimvumela ukwenza njalo esebenzisana labehofisi yesithunywa somthethwandaba usherifu. Encwadini yakhe ayithumele intatheli zindaba umunisipala uxwayisa uzulu ukuba mangabi ngovuma ukudlelezelwa ethatheka lapho esizwa kuthiwa sekuthengiswa indawo zokwakhela izindlu kumbe izakhiwo zamabhizimusi esithi kadinge ulwazi kibo kuqala anduba athenge lezo ndawo. Unobhala wogatsha lokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokukhulumisana yebulenjini yeTwitter kunsukwana ezisanda kwedlula esithi uzulu makakhangelele ukubhidlizwa kwezakhiwo ezimbalwa ezakhiwe ngaphandle komthetho, ukubotshwa kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni ngokungekho emthethweni, abathengisela abanye umhlabathi bengelamvumo yokwenza lokho ama-land barons. UMangwana uthi labagebha bethengisa ichebechebe endaweni ezingavunyelwayo kanye labathengisa amanzi abaphatheke kwezokuntshintsha imali emkambo omnyama ezovalwa amabhizimusi asebenza ngokungekho emthethweni ngoba engabhaliswanga. Konke lokhu uMangwana uthi kwenziwa ngenjongo yokufuna ukuqeda umkhuba wokwephulwa komthetho mahlayana. Umunicipala weHarare uthi akacini lapho ezobhidliza izakhiwo kuma-cooperatives abalisa Ideal Homes Housing Cooperative, Home of Angels, Bantu Housing Cooperative Society Limited, Murashe Housing Cooperative, Excellent Stairs, Igarwe, Takakura, Lumambo, United We Stand, Mushandiwega, Universal, Nyabira, Five Chitepo, Greenlands, Kudakwashe Makusha, Cecil Madondo, Layo Itembwe Housing Cooperative Society Limited, esanda kubhidlizelwa izindlu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.